yokuthi vele empilweni okulempondo akufihleki, ngoba nxa sikhangele intatheli izindaba eziningi Sky News, inhlanganiso ezithatha indaba emhlabeni wonke balobuciko obukhulu. So benze umsebenzi wabo ngobunono lobuciko obukhulu, akusimangalisi ngoba vele i-evidence ngobufakazi kukhona ukubana abamabutho kade bengenile ebantwini betshaya abantu, even kuluthwa laphana abanye kade bevukela abantu ukuthi bengene. Kade kukhanya ukuthi ngabantu abatrainiweyo kwezinye indawo, labantu ababotshiweyo eHarare koBulawayo, lomunye obhijilweyo kutholakale ukuthi kade ngabantu bamabutho bezama ukungena bencedisa abantu abaluthambo bevukelani abaluthayo. Ngemva kwalokho njengesikhathi samadikideni ukuthi amasosha ebuya ekuseni egqoke njengamadikideni, ntambama besephenduka ephume njengamabutho. Kuyafana nalakhona lokho ukuthi baphinde baphenduka njalo sehlukumeza abantu begqoke ama-uniform, ukuthi sebaphuma emabuthweni babaphuma ngaso ngokunye lokho ngoba ngibona abadiployayo.
Kodwa uyatsho uhulumende ukuthi umuntu lo ubesemisiwe umsebenzi,
umuntu angazikakhanye phezu komsebenzi sibili esebenza sibili nedlabuzane elikhulu namandla amakhulu okugenziswa kade esemsebenzini masikhali ividiyo leyana sibili kade kukhanya ukuthi umuntu sibili odumiweyo ubanasebenza umsebenzi kade kuzikhanyela. Njalo okunye okwenza ukuthi indaba leyi ingani sayisola yikuthi uhulumende uqale esala ukuthi ubana ividiyo lani liqiniswe, kade sisevuma kodwa isecathe ngemva komunye wokuthi abantu bana basuspend khona lokhu nje kwenza singani singathembi sithandabuzo khona lokho okhulunywa nguhulumende wasebenza uphikisa enkulumeni yabo.
Yena uhulumende uthi abantu abamangali kuye amacala ayenziwa libutho, njalo uthi ukhuthaza inhlanganiso ezizimeleyo njengani ukuthi lani likhuthaze abantu ukuthi bebike emapholiseni senzele ukuthi amacala la kuphenywe ngawo.
Bona zani ukuba nzima khonapho, abantu asezebethi nxa bezithayiwe balinyazwa abanye badutyulwa bese kuthiwa babile njalo ebantwini abenze khona lokho demeke umuntu enarisa ukuthi ahambe eripota njalo engakwazi enxa yona umuntu yenalo owenza khona lokho yebe khona e-police station kusebenza umaizwelini ebuhle nobuswa buhle uhlonitsha amalungelo kungenamapholisa lamasosha ngamahlonga ndlebe kodwa nxa sikhanyela kathesi amasosha lamapholisa yinto kade beveza ubuhlongandlebe lokuganga nokunswela boya.
Pho kwenziweni ukuthi amacala angabe senziwa libutho abe segcekeni azakale kuhulumende kwenzela ukuthi kudingisiswe ngawo kuyaphetha ngayo?
Ya no, kumele kudokhumente khona lokho kanye ninhlanganiso ezimele amalungelo abantu, kumele zicollect information kulezi ma-Bailman Rights Commission akhayele khona lokho kulama-international organization International Criminal Court even international njalo inhlanganiso ezijina odayisadithi kumele bebekwazi ukuthi kwenzekale into enje eZimbabwe and into esivamile ukubana abantu nxa bejengisela amabutho bayathunyezwa ukuthi bethaye abantu njengalokho okwenzakale ngalo mhla ka-August 1 sokuphinde kwenzakala njalo kathesi.
Njengomanyano wenhlanganiso ye-Matabeleland Collective elikuqoqayo libusa ngaphi?
Ya lo hulumende la sisizamile ukuthi sinike siyazama ukuthi sikhole i-information simanike i-report ukuthi kwenzakala so ngoba sifuna kuqade ukuthi lapho bezokwazi ukuthi bawona ngayo. Kodwa mbona umsebenzi omningi sizamukuyenza umsebenzi wokukhankasela amalungelo abantu kuthi ngesinye isandla njalo sizama njalo ukuthi siqoqe ama-resources ukuthi sincedise laba abatshaywayo